Festival le ikhangile kakhulu indaba ye reconciliation the peace building sikhangene kakhulu indaba ye ground ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo kungaba yi compensation kungaba ngama documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele so ngefestival le sizabe sitshengisa ke ama documentaries amabili esizawayethula kufestival le eyakuqala i-documentaries ethula mhla ka 25 October kuyabe kungumvulo ithi khona One Night in 1985 i-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay 11 acatshayo mhla ka 30 January 1985 kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngaba into bebutho le 50 brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50 brigade bahamba bangaphenduki i-documentary le izabikhayele khona ku esibili i-documentary iti Children of the Ground Genocide le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebulewe yi-ground ukuthi bona bunzima bana babuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama documents sizabala esithi ama public lectures as well lapho abantu ababe bekhuluma khona ngendaba ye-ground nale kuzaba lo professor Alexandra Jocelyn Alexander owe Oxford University yena uzakhangela kakhulu ngendaba yama dissident ukuthi kade kwakungobani babesenzani kuyini okwenza ukuthi beze besuke behambe egangeni kumbe bebuyele egangeni sizaba njalo lenyi lecture ezayenziwa ngu-professor Timothy Skaneshia yena ozabe khangela ukuthi i-ground isanzakala lapha kuyini kwakus zakala umhlabeni wonke ilokuza itopic yakhe khayela i-ground le Cold War ukuthi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe i-lecture S3 izayenziwa ngu-Vincent Hillary Ndlovu yena okhiphe ibhuku emavikini la amalutshwana adluleyo ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice a Loyal but not Docile u-Vincent Hillary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalwe icatsha kumbe okwakuthiwa babuyele egangeni okwakuthiwa ngama-dissident abathi ngama-ground survivor yena uzasitshela ukuthi kade nezehamba egangeni kwakutheni
ungasitshela ukuthi umbukiso lo yagoqwa ngoba
ngenxa ye-COVID le ikakhulu futhi i-COVID esisetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukuthi abantu bengabuthani imidlalo eminingi esizabalayo izaba isebulenjini so ama-launch ama-documentary la aprojiswe yisite lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epagini lesite leFacebook elithi CITEZW azabe khona njalo kuYouTube esite CITEZW khonapho kuYouTube so abantu bangahamba kuYouTube bangahamba kuFacebook bebukele amadocumentary lawa bebukele ama-lecture lawa so ama-activities amaningi azayenzakala online mhla ka 25 sizabalayo i-launch lapho kuzabe kulabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke kulaunch lapha abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe uthi akumelanga kube labantu abedlula 100 thina sizaba labantu abaless than 100 abazabuya kulaunch abayi-invite specifically by invitation kuphela kuzabuya abantu abalutshwana abaya be-invitiwe but iningi lingabukela ilaunch le ebulenjini izabe iphuma kufacebook yesite le-youtube yesite.